iAmerika ayizake ifisele iAfrika kumbe yenzele iAfrika into enhle. Bazokhangela ukuthi yini enye into abangayenza wenzela ukuthi iAfrika icontinue isiba ngaphansi kwabo. Iziphi ezinye izinto, including ama-resources ethu, umnotho wethu, abangawutshontsha ukuze bekhulise umnotho wabo. I-America ngayise-Africa vele izokhangela okunye abangakuthatha. Akula nto yokuthi bazokhuluma ngedemokhrasi, bazokhuluma ngani. I-democracy ku-America itsho ukuthi i-Africa kufuze i-continue ihambisa raw materials to i-America, ihambisa yonke into to America. I-democracy. I-democracy itsho ukuthi umuntu omnyama akufuzanga ebe lomhlabathi, akufuzanga ebe le-land. Yikho nje bafaka ama-sanctions eZimbabwe. Yikho nje engafiki eZimbabwe, not because of i-democracy, but because of indaba yomhlabathi. So thina hayi vela siboni njengeqembu le-EFF Zimbabwe ukuthi kuzasizani i-Africa ukuvakatshelwa i-America under u-Deputy President uKamala Harris. Asiboni vele into nje esimotshela nje isikhathi.
Siyabona njalo ukuthi unkosikazi Harris ukhekhelezile ilizwe leZimbabwe, njalo kunengi yini eleZimbabwe lizakukhutha.
Ukhekheleza nje iZimbabwe kungenxa yomhlabathi, ngoba umhlabathi wathathwa uthathwa from ezandleni zamakhiwa amalutshwana, unikwa abantu abaningi abamnyama abangama-Africans. Even ekhekheleza, mina vele njengelida ye-EFF Zimbabwe angiboni lutho olungasiza kumbe okuzayenza ukuthi iZimbabwe ikhuthe kumbe ingatholi lutho. Lapha akwenza uvakatshela nje ama-puppets abo, abantu abayenza abakuthandayo. Abakatshela abantu abayenza abakuthandayo. Yibo abafaka ama-sanctions, so vele babe bezodinga neZimbabwe.